Na bemfisa shukuthi angangena uBiden ebesincedisa kakhulu nje uba vela elizweni lethu singalazinto ezigwalileyo labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane amalungelo abantu iwaqakathekileyo. Siyacela sibuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho langezimali. Ngiyabonga magesa.
Likhuluma lo Ncube lapha, ngibona ngathi mhlawumbe kungaba lobudlelwano obungcono ma engaba lesifiso sokusiza abantu baseZimbabwe. Ukusiza abantu baseZimbabwe esikucelayo ukususwa kohulumende ophetheyo elizweni kuphela.
Mina ngiphephisani Sangweni, ngibuya lapha eNkayi, kodwa ngokuhlala ngila eJohannesburg. Ngokubona kwami nje angiboni ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le ayi-ruling party yabomnangagwa. Angiboni kukhona kuzokwenzeka ushintsho oluzolwenzeka kuleyana indawo ngaphandle kokuthi kuphume iparty ruling party lepha eyelonto zeZimbabwe. Akekho into azosenzela yona uBiden. Otherwise kuzongezelelwa ama-sanctions more ngoba laba bantu bangodla bodwa. Ayikho into abafisayo nje ukuyishintsha kubona nje omnangakho. So angiboni nje ukuthi kukhona ushintsha azolwenza uBiden as long sarula leyana iparty leyana. Ma kungaphuma leya party kukhona into azoyenza kodwa as long saphethe leyana iparty leya ayikho into azoyenza uBiden kulaba bantu.
Ngumpofu uIsaac indoda komadaba ye ngina ngizwa nami enhlizweni yami ungani ngilokujabula ukuthi lo baba engangena esikhundleni ikhona into ongayiyenzela iZimbabwe kodwa kungase Zimbabwe kuphela Africa as a whole ngoba ngumuntu onjani engibone eletha umuntu omnyama ongumama futhi ukuthi amncedise lapha. So ngicabanga ukuthi uzaba lozwelo lokuthi abantu base-Africa labo bathole ukuphila ikakhulu iZimbabwe ngoba eZimbabwe khumbule ukuthi abantu beMelika bayifuna kakhulu ukuthi ngabe bengaphila khona. So bazoncenga kubonakala ukuthi kuzohamba njani labo abantu baseZimbabwe abafana nabomnankagwa kufuna bazithobe balungise bangahlukumeza amalungelo abantu. Lami yumbono engiwuletha kini khona ngapho ukuthi ubaba lo mnumzana uBiden uzosiza ngaleyo ndlela.